ukhetho lwakuqala eZimbabwe lwaluhlukile lolwalonyaka. Kwakuyisikhathi sempi, ukhetho lwabakhona ngemva kwesivumelwano. Isotsha lalilokhe lisegangeni. Abantu bavota kungela luhlu lwababhalisele ukuvota. Umnumzana Rizin Ngwenya, ohlaziya ngezombusazwe lezisebenzi, uyakuchaza lokho.
Okokuqala ngathi mina ngo-1980 kwakuyisikhathi sempi, kwakungelabunandi. Yazuzakali isivumelwano selakhesa. Kakuzange kube ngisho le referendum yokuthi abantu bayayivuma kumbe bayivumi. 3, amasotsha wonke esempini ayengakabuthi ukuthi ayingena kuhle ema-assembly point. Kwaba into enje, ama-voters abantu babengarejistanga. Babe bonke ungena kuphela bavote. Kumbuvote kathathu, kumbuvote ka-4, abanye kwakuthiwa bagezi izandla. Asikwazi khonokho, kodwa kwakunjalo.
Kusukela ngo-2000, ibandla lezanu belidliwa kabuhlungu enkabazwe, loba nje ngokhetho lwakuqala yanqoba kakhulu, kwathi ibandla lezaphu lathola izihlalo ezimbalwa. Ibandla eliphikisayo belinqoba impela kumalunga edale lephalamende la kumakhansili, kodwa ibandla elibusayo belicalwa ngokuqila ukhetho emaphandleni ngokwethusela abantu ukubathenga ngokudla kanye lokuvotela abantu kusetshenziswa lenkokheli zomdabu zona esezithe zakhuzwa lonyaka ukuba zehlukane lomkhuba omubi wokuphatheka kukhetho besekela ibandla elibusayo. Ungwenya wendlala obala ngempumela yokhetho enkabazwe.
Ngibona izanu yabutha kakhulu amasisi. Kwakule 20 reserved ezabelungu. Kwaya kuthi zaphu yayabamba emathebeleleni lemidiyazi kakhulu. Yikho ke ngokuphuma kwama-results anjalo, kwakulezi nkulumo ezivela la kuthecha ezithi zona hayi thina owinileyo kazisoze sizazithandela thina esizamfaka. Kwakubuye kwabonakale enyuzipepeni ukuthi hayi izanu ibisisenambane eMozambique. Ihlangene labonilodi Choms khonale belabomgabe laba abanye bengasekho.
Ohlaziya ngezokhetho umnumzana Efincube uchaza amalanga okhetho luka-1980.
Sibuyela futhi ngo-1980, uzakhumbula ukuthi kwavotwa mhla ka-26, 27, 28 February 1980, kodwa owangenayo umbuso omusha wangena mhla ka-18 April. Kwaba lethuba elilingeneyo, eli-enough, elifaneleyo ukuthi baphikisane baze balungise konke. Asibuyeleni kuleso simo, hayi lesi se-48 hours.
Inkabazwe yindawo ebanzi kakhulu, njalo ukumenyezelwa kwempumela yokhetho ilakho ukuphazamiseka kugijimelwa ukulandela isisekelo sombuso okungeke kwapha amathuba kwabalensolo ngempumela yokhetho. Umnumzana Ncube uthi indlela ukhetho olwamenyezela ngayo ngo-1980 ingcono uma kuqathaniswa lomthetho okusisekelo sombuso manje.
Into esasivele siyifuna ku-constitution kusuka emuva mhlawumbe ngama-1990s usiza manje ukuthi kube lesikhathi esinengi phakathi kokuvota lokungena kwamongameli omutsha oyabe vote. Kungakhathalekile ukuthi ungabe kuwine omutsha kumbe kungene nalowo kade vele khona. Ungakhangela usiko lwe-Melika bavota ngo-November ekuqaliseni kwakhe, upresident omutsha azayengena ngo-December mhla ka-20, kubapha ithuba lokuthi babale baphikisane baze balungise.
Kugoqela inkabazwe, lonyaka amabandla asebikele ikhomishini ebona ngezokhetho eyenzeki ukuba ayangena ekhethweni asesedlula ikhulu lamachumi amabili lasikhombisa. Ukhomishina weZEC unkosikazi Faith Sebata uthi lokhu kubadida ingqondo ukuba iphepha lokuvota liza kuma kanjani.
Nanzelela ukuthi ukhetho lolu luzabe lukhululekile, njalo luza kube lu-free and fair elections, ikwenza mutsho. Kodwa engikubonayo ngokhetho lolu luza kube ngathi luze mambijana, ngoba asinanzeleli njengezekho ukuthi kuyini okwenza abantu kube la labazancintisa abaningi kangaka. asikwazi kumbe bonke bazakuba lama presidential candidates kumbe kuzakuba njani bathi siza kubona kuvuleka sesiya kuma nomination courts.
Umnumzana Ngwenya uthi i-voters roll iqale ukusebenza ngomnyaka ka-1985 njalo ibihlala isolwa. Ethi bakhangelele ububelo nge-voters roll e-BVR loba nje kungathembisi. Amalungiselelo okhetho asefike esibangeni esiphezulu enkabazwe loba nje ingoma yeminyakeni yokuhlukuluzwa kwabantu isiqalile. Kanye lobuqili okulakho ukuthi lolu khetho lungabi msulwa. Lonyaka ibandla elibusayo litshale imali enenyi kumpahla yokhetho uma kuqathaniswa leminyakeni edlule. Ukulwa okuphakathi kwamalunga ebandla le-MDCT lenkokheli kulakho ukwehlisa inani lezihlalo abangazithola ngemva kokhetho ngoba ibandla elibusayo seliqalile ukukhankasa ngapha bekhumisana umlotha kuthi kubandla eliphikisayo amalunga alo amaningi asebalekela kubandla elibusayo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.